Indaba zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Ingcwethi esicubungula ezombusazwe zithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba khona emhlanganweni weZANU-PF ewange izolo kuveza ukuba angabe esesaba ukuphindwa kwesihlakalo sakobulawayo sangempela viki. Kambe ukuvunyelwa kwamabandla ezombusazwe aphikisayo ukuyohlola ukudindwa kwamaphepha okuvotisa ama ballot papers ngabe kusitsho na ukuthi abe commission ezek sebevuma inguquko yokuhlelwa kokhetho na kuhlelo lapho esikhangela ngembali yalabo abancintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Namhlanje sikhangela imbali yomkhokheli welinye lamacele awe MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Kwezemidlalo, amaqembu enguqu asezwekazi ele Afrika akhanya ngathi akasoze enelise ukuqhubekela phambili esigabeni sesibili semidlalo yalonyaka yenkezo yamazwe womhlaba eFIFA World Cup. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo oluphathelane lendaba eziphatha abesifazana asihluzeni bomama, sinika abesifazana abancintisa kukhetho lalonyaka ithuba lokuthi bechasise abakuthembisa uZulu banganqoba. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo esithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kusasa kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.